Iningi lezitolo ezithengisa inhlanyelo kaziyamukela le imali yakuleli ozakuthi iningi lezakhamizi lisehluleka ukuthi liyithenge ezitolo. Lapho etholakala ithengiswa ngemali yakuleli iyabe ibiza imali emangalisayo. Izulu liqalile ukuna endaweni ezithine zelizwe kule viki, kodwa izakhamizi ezixoxelazo zithi azikaqali ukulima ngoba zingela nhlanyelo. Uhulumende uphe ezinye izakhamizi inhlanyelo phansi kohlelo lokulima kungasetshenziswa amakhuba olwegatshompo, kodwa layo kayeneli ongadala indlala, kuthi unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni owesiliko eGwanda North.
Inhlanyelo kagatshompo siyitholile sibili sesilungiselela ukulima amagodi esigebhile, but into esuke ibe lusizi ukuthi imlithwane njengomuntu bephiwe 5 kg, and asilandele esingangezelela ngayo njengoba inhlanyelo idura kangaka, okutho ukuthi vele kuzaphinde kube yindlala futhi ngoba abanye kabayitholanga layona leyo kagatshompo.
Emawane eGwanda bathi kabakayitholi inhlanyelo esuka kuhulumende, kungakho kabakaqalisa ukulima lanxa izulu linile. Kuthi umnumzana Gabriel Uphondo,
sihleli siwemakhaya vele akula lo muntu osengena emasimini ngendlela yokuba inhlanyelo vele kathi layo sitshayile ugatshopho sibili sitshayile, kodwa sesisaphiwa inhlanyelo siyaphiwa inhlanyelo, hhayi kuthulisile asikwazi ukuthi kanti kungabe kuhambani. Inhlanyelo iyadura dura lokhana kokuthi vele mangenxa iyabiza 10,000, yena umbalisi angaze akayithengela yona leyo nge-10,000 ngoba ha kuphezu kwamandla ethu lokho. Silibukele sezulu liyana, abantu bayakhala baphoke ukhangelana, akula loyacela inhlanyelo komunye.
Umnumzana Lunguza Mlala odabuka eKhezi uthi yena uhola imali yakuleli, kungakho kasoze nelisa ukuthenga le nhlanyelo ethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Imali okhuluma ngayo leyo asiyomali esiyitholayo thina, ma sikhuluma ngemali sikhuluma ngamabhondi, imali vele engasebenzisiwe. In fact ngake ngiyithenga inhlanyelo, sengabalimi thina kuzasi-affecta kakhulu, so vele hhayi loku kuzasilimaza kakhulu, hhayi njengathi abalimi sike sizame ukuthi silime emakhaya, siphumelele.
Wabona ngezokulima ezansi emaNdebeleni, umnumzana Innocent Nyathi ubike ukuthi sebethola amathani inhlanyelo angamathumi ayisishiyagalolunye, kodwa uduba ababhekane lalo ngolokuswelakala kwezimota zokuthwala inhlanyelo isiya kubalimi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.